sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 19 ngozibandlela 2017 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zeinyathi sezihlalela evalweni kulandela ukuqhamuka udlakela kulumango kubangwa umsebenzi wokwemba ilitshe eliligugu elegolide.
Into abayaziyo, into abayijayeleyo eyokuthi nxa sekufika lama-electronics bekhanye sebeqalisa ukukhuthaza abantu babalandelayo ukuthi bathaye abantu kanye nokuhlukuluza umntakazi, ayisonto emangalisayo.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezibalisa iZimbabwe Peace Project leZimbabwe Election Support Network zisola ibandla leZANU-PF ngokuqala udlakela eBikita West. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okugcoba osezaba ngumongameli omutsha weMelika umnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zeinyathi esiqintini sebubi zithithibele kulandela udlakela kulumango oluqhamuke kubangwa umsebenzi wokwemba ilitshe eliligugu elegolide lapho iqembu elizibiza ngokuthi ngamashirugwi elihlasele khona izakhamizi ezedlula ichumi. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ayisonto emangalisayo ukuthi sokusiba lodlakela phakathi kwabantu laba babili kanye nabantu ababalandelayo, ngoba vele siyakwazi ukuthi bona bonke bebabili bale DNA eyeZANU-PF. So vele into abayaziyo, into abayijayeleyo eyokuthi nxa sokusiba lama-electronics bekhanye sebeqalisa ukukhuthaza abantu babalandelayo ukuthi bathaye abantu kanye nokuhlukuluza umntakazi, ayisonto emangalisayo le.
Udlakela esilubonayo lolu inyoni lu ngaba lukhomba na ukuba na kuzaba lodlakela kukhetho lomnyaka ozayo?
Ye, vele nxa ungakhangela ukusebenza okwenza iZANU-PF ngokuthi iyazithulela ibisenza ngani kayikho, izimeli yenza ngani ngayikho, and then ibisimelela nje ukuthi nxa ukhetho selufika eduzane bebe sebeqalisa nje ukuphonga uvuka ekuseni lichaya abantu limangala ukuthi kade kuyokwenzakalayo. So lokhu kusitshengisa vele ukuthi iZANU-PF kayithintanga and vele kayizimiselanga ukuyithinta, ngoba nxa besiba bevusa udlakela kuma-primary election ndila aseBikita West, wathi monqadi okusiba lokhetho olukhulu olokufanana lokukhetha umongameli welizwe lonke. So yinto nje esegcekeni leyo ukuthi nje thina abamelela intando kaZulu sibe kwazi ukuthi vele iZANU-PF izimisele ukuthi ilise abantu kanye lokuthaya lokuhlukuluza umntala kaZulu.
Ukhona lungaqedwa njani udlakela lolu kukhetho umnumzana Nyoni?
Udlakela lolu ukuthi luqede sibili lapha eZimbabwe kuyahlupha, ngoba nxa silokhu siseleZANU-PF phakathi kwenkulumo zonke lezi, vele kuyahlupha ukuthi sithi singaliqeda, ngoba ukufuna ukufaka isigamba phezu kwempahla esivele yona isigugile kudala akuncedi. Kuyabe sekufuna ukuthi kuthathe impahla yakho leyo uyilahle ukuzithenga entsha. So kufunakala vele ukuthi sikhohle ngento okuthiwa iZANU-PF, siqalise kakutha iZANU-PF ingekho, siyithathe njengamanye wamaphathi nje ephonguba ordinary, but yona ingaso ruling party kumbe ingaso majority nxa kusiba le nkulumo ezabe zisenzakala mayelelano ngokhetho leli olizayo.
Uxolo zihlobo esithandekayo, bekumele silethulele udaba lodlakela osoluqhamuke inyathi, kodwa ke udaba esilethulele lona lolobe kuyingxoxo esiyenze lomnumzana Charles Nyoni ngodlakela osoluqhamuke eBikita West, lapho inhlanganiso ezizimeleyo ezibalisa iZimbabwe Peace Project leZimbabwe Election Support Network esesiqhodo zekhona ibandla leZANU-PF ngokuphehla udlakela izolo ngaphambilini kokhetho lwe-by-election. Inhlanganiso lezi zithi abasekeli beZANU-PF batshayeka kubi oncintisa emele ibandla le-NCA umnumzana Madok Chivasa kanye lelunga lomkhankaso wakhe umnumzana Thomas Mudzamiri yena obikwa elaliswe esibhedlela. Ibandla le-NCA lona liswele kakhulu abasekeli beZANU-PF ngodlakela lolu. Abamabhizimusi abathengisa impahla kweleBotswana sebamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokubanikeza imbasela isilinganiso sokuhlanu ekhulwini emali abaphenduka layo elizweni besithi izabakhuthaza ukuphendukisa imali ekhaya. Kubika uMartin Gwenya.
Uhulumende weZimbabwe ngendlela yokuzama ukuthuthukisa isikhwama sakhe njalo engenisa imali yakwamanye amazwe wethule umbiko othi abathengisa impahla phandle kwelizwe bazanikezwa kuhlanu ekhulwini kwemali abayigcinisa emabhanga. Uhulumende othatha leli nyathelo ekhangelele ukuthi kuzakhanga abamabhizimusi ukuthi bagcinise imali yabo emabhanga eZimbabwe bangayisebenzisi phandle kwelizwe. Inyathelo leli kukhanya lihamba kahle abafana lomnumzana Rodney Moyo yena othengisa imithi yesifuyo eBotswana esithi kuyabancedisa ngoba besenelisa ukufaka noma kukuncane imbasela esikhwameni.
Eda sibili okuyinto lokho ngoba iRBZ iyasinika ama 5% okuyiyo incentive yoku-exporter. Kuyasilamulela kakhulu ukuthi la ngale esifika khona emazweni angcelane lathi siyehlisa ama-prices ethu sibe competitive ngoba sikhompitha lamaye amazwe ekuthengiseni isehlisa intengo zethu siwathi sizathola kuyi 5% ngapha ekhaya.
Uthi njalo leli nyathelo lizanceda ukukhipha noma ukungasuke kuqede labo bathengisa impahla phandle kwelizwe ngurhu kumbe bagcine imali bengayibuyiseli emabhanga.
Kusekusikhuthaza kakhulu ukuthi sihambise impahla ngobuningi phandle kwelizwe ngoba laleyo 5% esiyitholayo siyithola ilingana le-US dollar kumbe siyidraw ili-US dollar emabhenki ethu. Futhi ngibona ngani kuzancedisa kakhulu ukuthi abantu bonke babe lomhawu wokuthatha izinto bezise kwamanye amazwe besenzela khonoko ukuthi bethole ama 5% nala analawo. Ende ubuhle bakhona ungahambisa okuningi i 5% igcina idlula amaholo abantu abasebenzayo.
Noma kunjalo kubikwa amanye amabhanga engahlawuli okuhlanu ekhulwini lokhu osekudale ukuthi ibhanga elikhulu lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe iRBZ likhumbuza amabhanga ukuthi abantu kanye lamankampani angenisa imali evela phandle kwelizwe kumele bathole okufaneleyo. Ngakho-ke iRBZ ithi zaxwayisisa imbiko yokuthi abanye abayitholi imbasela kwamanye amabhanga. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabulongo leBotswana.
Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kwele Iraq la kwele Syria umanyano wamabutho akhokhelwa ngeleMelika owe-coalition uyaphumelela kumpi lenhlanganiso ye-ISIL endaweni ezimbili. Bebulala inkokheli yalinhlanganiso njalo bethatha izigaba ezahluthunwayo. Abezomvikela beleMelika babike ukuba omunye umkhokheli we-Islamic State uMahmoud al-Isawi ubulewe mhlaka 31 Mpalakazi. U-Isawi ube ngumqondisi wezambiko njalo engumgcini-ngcebo obekhulumisana lenkokheli yalinhlanganiso kunye labalwi bayo inhlanganiso kumazwe achiyeneyo. U-al-Isawi wayengumakhwapheni ka-Abdal Basit al-Iraqi obekhokhela isigaba se-Middle East owabulawa zindizamtshina zamabutho omanyano we-coalition ngenyanga kaLwezi nyakenye. Ukufa kuka-al-Isawi kwenze inani lenkokheli ye-ISIL ifike kutshumi lasikhombisa esibulewe. Ukulahlekelwa lokhu sekubangele ukuba inhlanganiso ye-ISIL ibe matasatasa ilwe izama ukuzivikela. Webutho lemoyeni uColonel John Dorian weleMelika okhokhela uhlelo oluthiwa Operation Inherent Resolve unqome ukuphumelela ukwenziwa ngamabutho la. Uthi kwele Syria amabutho aphikisayo aqhubeka elwisa ukuvimba idolobho leRaqqa. Kwele Iraq uColonel Dorian uthi amabutho ele Iraq encedisana lawe coalition ayaqhubekela phambili kuhlelo lokuthatha idolobho leMosul elahluthunwayo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kubikwa kubulewe abantu abedlula amashumi amathathu lamhlanje ngenyakatho yeLemali kwalinyazwa abambalwa ekudubukeni kwebhomba enkambeni evalelwe amasotsha ahlamukela uhulumende kulelo lizwe. Leli bomba libikwa lidubuke edolobheni leGao ngabo 9 ekuseni amasotsha amaningi kahulumende elungiselela ukuya emhlanganweni. Umongameli Barack Obama weMelika yena ochiya isikhundla sakhe ngolwesihlanu uza kuba lo mhlangano wakhe wokugcina lamhlanje lentatheli izindaba engakadedeli omutsha umnumzana Donald Trump. Intatheli izindaba kulo mhlangano zikhangelelwe ukubuza umbono wakhe ngomongameli osathatha isikhundla sakhe umnumzana Trump. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe sixoxa ngokugcotshwa kukamongameli weMelika omutsha ngolwesihlanu umnumzana Donald Trump. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders selisungule amalungiselelo alo emidlalo yalonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Amalungiselelo eqembu leHighlanders alonyaka aqale kulabadlali abangamajumi amabili abakade bezilolonga enkundleni eBaba Fields namhla ekuseni. Bekulabadlali abalitshumi lambili abakade bedlalela iqembu leHighlanders nyakenye kusithi abanye abayithi bamunembili bekungabadinga umsebenzi. Obezibambe esidukwini ngumqeqetshi uCosmas Zulu yena uthe uyasuthiseka ngomsebenzi abawuqhube ngosuku lwakuqala olokulungiselela imidlalo yalonyaka.
Siqalisa namuhla siqalise kuhle and i-training ikhambe kuhle. Into engithakasa kakhulu ukuthi khona sibe ground limanzi. Nalimanzi kutsho ukuthi kuyasebenzeka in terms of fitness.
Abadlali abakade bevele bekhona kuqembu leHighlanders nyakenye abakade bekhona namhla ngababalisa uGabriel Nyoni, uBenson Phiri, uNkosana Ndlovu, uNhlanhla Ndlovu, uBrian Banda, uMcCarthy Dube, uAdrian Sila, uKing Nadolo, uProsper Matutu, uThemba Letumthunzi, uBukhosi Ncube kanye loPeter Mutua. Umuduwa ubeselizweni leSouth Africa ensukwini ezedluleyo lapha kade ezilolonga kuqembu leBidvest Wits ndawonye loPrince Dube. Udube ngomunye wabadlali abacele ukuba betedelwe ngumqeqetshi uZulu. Ikanti imvimbi uTenda Indlovu yena uphiwe imvumo yokuba ephumule ngoba ubeyingxenye yeqembu lesizwe lamaWarriors ebelilungiselela ukuyadlala kumidlalo yeAFCON. Abanye njalo abadlali abaphiwe imvumo yokungabuyi ukuzozilolonga ngosuku lwakuqala ngabagoqela uAlan Gatsi kwa yena osanda kuchata. UTenda Ingulube kanye loAriel Sibanda yena ovakatshele elizweni leSouth Africa. UZulu uthembise abalandeli ukuba lonyaka bazasebenza kanzima kakhulu.
Ngithanda ukuthi khona umnyaka lo sisasebenza kanzima labasekele kakhulu ukuthi sithole lokho esifuna kodwa konke sikutshela kuNkulunkulu nguye owazi ukuthi sizasina singa
uZulu nguye oziphethe esidukwini njengoba umqeqeqeshi uErol Akbe yenye elokhu yekukhefu kibo eHolland kanti lo msekeli wakhe uAmin Somapiri wenza izifundo zeCAF A eziqhutshelwa edolobheni leHarare kulezi nsuku. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kunjalo nje iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikelana leSenegal kusasa emdlalweni walo wesibili oweAfrica Cup of Nations. Emdlalweni wakuqala amaWarriors abengutshikilo panqathu ka-2 lele Algeria. Umdlalo wakusasa ngumdlalo onzima kakhulu ngoba eleSenegal liliqembu elidlala ngohlonzi lwaphezulu njalo elikhokhelayo kungalane yeFIFA rankings. Emdlalweni wayo wakuqala iSenegal ibhaxabule iTunisia nge-2-0. Komunye umdlalo kusasa eliTunisia lizadibana lele Algeria. Umqeqeshi weZimbabwe Warriors umnumzana Callisto Pasua uthi bakhangelele ukunqoba kusasa.
If a coach goes into he tells his players that I'm not confident going to play against Senegal, then you are defeated already.
Umqeqeshi engatshela abadlali bakhe ukuthi kalithembi iqembu njalo kazimiselanga ukudlala leSenegal kutsho ukuthi iqembu selinqotshwe phela. Sizithembile kakhulu. Engikuchoyo yikuthi sizithembile njengeZimbabwe. Siyazizwa njengeqembu. Yithi esikhangelelwe ukunqoba. Ngeke ngikhulume kakhulu ngohlonzi lweSenegal. Kodwa engikuchoyo yikuthi njengeZimbabwe singena emdlalweni lo sikhangelele ukunqoba, hanje ukunqotshwa. Kumele sinqobe. Yiwo umbiko engiwethulela abafana bami. Asambeni siyedlala sinqobe.
Umqeqeshi weZimbabwe Warriors uKhalisto Pasua ekhuluma lentatheli zindaba lamhlanje ekhona le eGabon. Bula sangoma kambe iyozala nkomoni phakathi kweZimbabwe leSenegal kusasa. Incwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe uthi iZimbabwe izanqotshwa nge-2-0. Kodwa enye njalo incwethi njalo engumsakazi odumileyo uEzra Chisaspanda uthi cha iZimbabwe izanqoba.
Umdlalo ophakatheke kakhulu ungakhohlwa ukubana ke iSenegal so ready sine 3 points ukanti ke iZimbabwe ke silo mthumele owodwa. Ngakho lo mdlalo kusasa iSenegal into edinga inganqoba kusasa ke iSenegal seliyadlulela phambili. IZimbabwe ke umdlalo lokho akusadingi lokuthi ke ibe i-draw seyidinga ukuthi ubana ke inqobe ke kusasa. Kodwa ke ngendlela abadlala ngayo leqembu le-Algeria ngibona amathuba amahle kakhulu iqembu leZimbabwe mahle kakhulu amathuba. Kodwa into ayihluphayo ukubana ke umqeqeshi weqembu ubaba uPasua esifakeni laba ke substitute akafanga kuhle ama-substitute akhe ngoba lo Maradjila ngiye wasiwakhutha ke umambule ke ezimele yedwa wakhutha ezwatshela ke ekuceleni wakhutha ke ukhipha waseva kukanti ke kodwa kusasa amathuba amahle kakhulu.
Ungabakhuthaza ngawaphi amazwi abafana besiya nje kumdlalo wakusasa lo?
Abafana bekhuthaza ukubana ke kusasa abake bame kakhulu ukucoba ngemali. Imali le abayicela iningi kakhulu njalo bayithiwe ungane zabafinda ngoba sibenika imali eningi kakhulu. Ngakho kusasa bengakhala ukuthi ke banqobe bengacabanganga ngendaba zemali hayi baphumelela. Amathuba amahle ngoba amaqembu la amaningi abantu engalaba weSenegal ama-players vele sidlala khona le-Fijia kolwandle kuwo England kuwo France. So abafana beZimbabwe abanye badlala ke-South Africa bafuna ukuzithengisa. Nabona abafana ke leSenegal abazoze bathanye kakhulu ngoba banandaba. Bahleli kuhle ngoba dlala khona le-Fijia. Kungakho beZimbabwe sesikhalelwe ngoba kusasa ngoba kukhanya nibo abanambili yabeZimbabwe kudlala eSenegal.
UPasua yena umqeqeshi ungathini kuwe?
UPasua uqhathele ukuthi laba abadlala abaqalayo kusasa sebe-first 11 ngeqhathe kakhulu. UPasua kumele akhangele laphana nxa efakakele ukuthi ngama-substitute angafaki ngegama. Afake ngomdlalo ngokuthi umuntu uhlolo onganani. Kulo mfana lo dlala nje Orlando Pirates ukuthiwa ngumndoro. Ngisasikhulethi ongadlala ngaleya langa. Sakamnikeza ithuba. Udlalile emdlalweni obunjani leCameroon ngiwahlohlayo. Kodwa ngaphezu kamnikeza ngithuba kugame leya e-Algeria. Sikhala ukuthi nxa sifaka labo abangena bengama-substitute. Afake abafana angabi lendaba lomfana dlalabo lepiliso.
Ubhula sangoma akusitshela impumela yomdlalo wakusasa lo Chisa.
Ngibona ngathi zizaphumelela ke nge-2-1. IZimbabwe izanqoba nge-2-1. Xa ngibona.
IZimbabwe izanqoba nge-2-1 kutsho uChisa Ezra Chisa Spanda incwethi kwezemidlalo njalo engumsakazi Olodumo ngomunye umdlalo okhona lamhlanje owe AFCON iGabon leBurkina Faso lokho zingujikilo bhanqa 1-1 ngiyawubona lo mdlalo sofike ku 90 minutes unompembe sengachaya impembe yiloba yisiphi isikhathi. Izakhamizi ze-Inyathi esiqintini sebubi zithithibele ngemva kodlakela oluqhamuke kulumango kubangwa umsebenzi wokwemba ilitshe eliligugu elegolide lapho iqembu elizibiza ngokuthi ngamashirugwi elihlasele khona izakhamizi ezedlula ichumi. Kubika unompumelelo Moyo.
Ngolwesihlanu olwedluleyo kubikwa kuze izimota ezine emavinkilini emahamba esanco night club lapho amajaha ambalwa ahlasela uZulu ngenkemba ingqamu kunye lamatshe lembodlela balimaza abantu abambalwa okubalisa umnumzana Martin Khabo olisocha kodwa ekukhefu kibo eInyathi. Inengi lagijinyiselwa eInyathi District Hospital kwathi uKhabo wadluliselwa esibhedlela sempilo ngoba amanxeba akhe emabi kakhulu. Izakhamizi zitshengise ukutshotshobala lokwesaba lapho ibandla le-MRP lifika lizohlola umumo lihamba lentatheli zindaba. Umkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo kanye lamalunga ebandla lakhe bayebona izakhamizi ezahlaselwayo. Umoyo utshengise ukungajabuli ngocuku olusebubi ethi uthole imbiko ethi umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa uyazi ngeqembu lamashurugwi.
Thina njengebandla leMthwakazi Republic Party sasijabuli ngocuku esiluthole lapha endaweni yebubi lapho kube khona lokushukuluzwa kwabantu bakithi betshaywa ngabantu abavela khona le emashonaleni abazibiza ngokuthi mashurugwi bebatshaya.
Ethi kusobala ukuthi ibandla lezanu PF liyaphatheka ekusebenzeni kwamashurugwi kundawo ezimbalwa okwembiwa khona amatshe aligugu. Umakhi Mhlanga unobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe ku-MRP uveze ukudana ngesimo esise-Inyathi ethi lamapholisa akulanyathela abalithetheyo ekubopheni amashurugwi ngobana abanye bakhona bayazakala.
Abantu abavela eMpumalanga baza ngobuningi babo bezogcwalisa i-grand plan ukuthi besithathele wonke ama-resources ngoba ungakhangela le Nyathi khona ngale kade kuliwa indaba yokuthi abantu abavela eShurugwi babuya bethathela abantu bakithi ama-mine.
Ulungile Nyathi osakhulayo odabuka e-Inyathi uthe kuyadanisa ukubona abantu bokuza bezobahlukuluza ethi udubo ikuthi kulesandla senkokheli yebandla elibusayo osokubakhumbuza ucuku olwayenziwa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurahundi.
Akukho kuhle ngabo labantu. Each and every time nje bafuna ukuhlala nje besimoshele izinto manje behlule ngama-diamond abemarangi le manje sebezoqedisa emathebeleleni babulalilizwe amamayini avalwa benza ngabomo besenzela ukuthi besibulalele izinto bese besenza bona ukube bezongena ukuthi amamayini evaliwe.
U-Aaron Mzizi osakhulayo olaliswe esibhedlela se-Inyathi District uthe ubezithokozela ebhawa waqabuka esehlaselwa ngabantu angabaziyo wonke umuntu esephaphatheka ebaleka.
Mina ngihlaselwe ngabantu laba bavele eMpumalanga abazibiza ngokuthi amashurugwi lapha bebethwele amabhemba amahloka lama-okapi. Into engiyaziyo nje ukuthi ngabantu abavele eMpumalanga kodwa bazibizwa ngokuthi bona ngamashurugwi.
Umnumzana Cosmas Sibanda omunye njalo owahlaselwa ngamashurugwi uthi abantu abamhlaselayo uyabazi kodwa lokhe bengakabanjwa njalo wamangala emapholiseni kodwa lokhe engakatholi impendulo. Amashurugwi liqembu elilamalunga alichumi lasificamunwemunye ababotshwe ngamapholisa kodwa bakhululwa into esikhathaze izakhamizi ze-Inyathi bethi balokudana ngendlela uhulumende asebenza ngayo ngoba abasahlalisekanga. amajaha emba igolide azibiza amashurugwi asehluphile ilizwe jikelele njalo abikwa esebenzelana lenkokheli zombusazwe zebandla elibusayo okwenza kube nzima emapholiseni ukuba bababophe. Kuviki edlule kule ndizamtshina ewele esiqintini sebubi ithwele igolide kodwa indizamtshina yebutho imane yagijima yayalithatha igolide yalisa esigodlweni osekutshiye uzulu elemibuzo ukuba kwenzakalani kugatsha olubona ngezokwemba amatshe aligugu. Ngimele iStudio 7 ngise Inyathi ngingunompumelelo Moyo.
Abantu abanengi abadabuka emazweni ezwekazi le-Afrika balembono etshiyeneyo ngombuso kamongameli Barack Obama osetshiya umbuso. Bathi njengomongameli onsundu wakuqala oloyise oyisizalwane sezwekazi le-Afrika, u-Obama kenzanga okwaneleyo okungasiza uzulu onsundu lomnotho wamazwe alelo zwekazi. Umike Wobe weStudio 7 uxoxe lomqondo ofanayo umnumzana Donald Tsibanda, usomabhizimusi osebenzela kwele South Africa kodwa oyisizalwane seZimbabwe.
Mina ngumuntu osekele uTrump. I really don't believe there's any legacy to talk about. Yini into ayenzile ebonakalayo ungayikhomba na ukuthi yabona la utshintshile ama-policies ngalindlela in terms of ubudlelwane babo be-America namanye amazwe, more especially i-Africa. Ngendlela angena ngayo abantu bebenethemba lokuthi uzokwenza something ebonakalayo for i-Africa.
Kodwa u-Obama uyenza izinto eziningi ezishiyeneyo. One of ama-programs lena ebizwayo ithi i-Young African Leaders Initiative lena izosiza ikusasa kwabasakhulayo kwele Africa.
There's a difference between i-program and i-policy. I-program in a timeline iyabuya idlule, but i-policy ithatha isikhathi ukuthi intshintshe. U-Obama mina ngimbone ngumuntu wama-program more than ama-policy. Mina ngokubona kwami, to be honest, funa umuntu olesandla silukhuni ozowhipha ama-African leaders into place.
Ungalinganisa lokho okwayenziwa ngumongameli odlule u-George W. Bush lalokho kwenziwe ngu-Obama, ungathi ngubani wenza okwasiza izwekazi lethu?
No, as you are saying nawe nje ukuthi i-support ayinikeza i-Africa nge-issue engculazi, because that was a serious burden kithi la ne-Africa ukugula lokuya. Manje I can tell you ungaze Africa manje compared to maybe 10-15 years ago uzobona umahluko, ukugula sobehlile. That really helped us in Africa.
Ungabhekalana kwele Melika indaba zobandlululo zisasekhona. Ngombono wakho ungathi lokhu kwamhlulu u-Obama ngoba izizalwane zeMelika eziningi ezimnyama zikhaliswa yilokho?
Lokho kwamehlula nje yena. I think ungene wenza into okuthiwa yini window dressing, but abansundu akabenzalanga lokho.
Wena njengosomabhizimusi uyajabula na ukuthi isikhathi sika-Obama sesiyaphela, njalo ungathi ukudlisana okukhona phakathi kwele Maleka njalo i-Africa ikakhulukazi ilizwe lethu eleZimbabwe kuzotshintsha na?
Mina ngilethemba ukuthi kuzotshintsha, especially indaba yaseZimbabwe.
Lo mnumzana Donald Tsibanda, usomabhizimusi weZimbabwe osebenzela kwele South Africa. Kwanelo kwalamhlanje izihlobo esithandekayo, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Iza kamizi ze Inyathi isezihlalela evalweni kulandela ukuqhamuka kodlakela kulumango kubangwa umsebenzi wokwemba ilitshe legolide. Inhlanganiso ezizimeleyo ezibalisa iZimbabwe Peace Project leZimbabwe Election Support Network sezicothoze kakhulu ibandla leZANU PF ngokuphehla udlakela eBikita West. Kwanele okwalamhlanje zihlobo esithandekayo, olivalelisayo ngontungamili Nkomo, libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.